So we see card is in Dabago VOA in Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana. Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa kuleli dolobho lapho ebezisidla amathambo engqondo phezu kokuxokozela kusokuhlasele leli dolobho.
Bafuna ukuyatshela ikomithi le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna ubulawayo ohlonipha izifiso zabahlali.
Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamantombazana angaphansi komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe babe lo mhlangano namhla bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana abangamalunga esonto yakhe ye-Prophetic Healing Deliverance abesebafumbathisa ukuthi bengamfezi. UMavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Women's Coalition bathi sokusobala ukuthi lanxa abesifazane bengaveza okuyabe kubehlele baphanga bachedele muva sebelandula lokho abayabe bekuchilo ngaphambilini. Lokho kwenzakala kule mfanekiso esisabalele enkundleni ye-WhatsApp etshengisa umuntu ofana loMagaya esecansini lomunye owesifazane ongasimkakhe. Emazwini abo kuntatheli zindaba afundwe ngumgcinisihlalo we-Women's Coalition uNkosikazi Veronica Mumbire bathi kuqakathekile ukuba abaphatheke kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu bamanyane emsebenzini wokudingisisa okuyikho kwenzakalayo ngoMagaya labesifazane ebandleni alikhokhelayo. Lokho kusekelwe nguNkosikazi Michelle Gudo osebenza njengomcebisi kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uGender Advisor ngesiNgisi emhlanganisweni ye-Women's Coalition.
Ikungakho ke njenge-Women's Coalition of Zimbabwe sithokora akucubungulwe kukhangelisiswe kuzwisiswe ukuthi okwenzakalayo sibe sibili emasontweni emathetshini kuhamba njani ikakhulu sikhangelana lomnumzana uWalter Magaya. Ngoba nxa kuyukuthi abantu besifazana bayahlukuluzwa elizweni laseZimbabwe thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe silapho ukuthi sikhulume sibone ukuthi ilizwi labomama liyazwakala.
UGudo uthi kumqoka udingisisa okwenzakalayo phezu komkhokheli we-PhD ukuvikela abesifazane lamantombazane baleli bandla.
Thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe siyahlukuza kakhulu ngoba sinhlanganiso emelela amalungelo abesifazane. Okusimangalisayo kakhulu ukuthi khona umnumzana Magaya nguyedwa umprofita oyetheswa icala lokudlwengula abesifazane. Okunye okwenza ukuthi singaphatheki kuhle njengabantu besifazana yikuthi khona abantu besifazane laba bathi bengathibinga emapholiseni bayekhuluma amacala abo baphinde babuyele emuva. Asisazisisi ukuthi okwenzakalayo ukuthi besaba uhamba kanjani.
Lo msakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamfundisi Magaya, umfundisi Admire Mango, obengadobhi incingo zakhe zikamakhalekhukhwini loba ukuphendula imibuzo yema-WhatsApp esimthumele yona. Asebethe baveza indaba zabo zokudlwengulwa nguMagaya babalisa umuyi owafela eBotswana ngendlela ezingazwisisekiyo uNkosazana Chipo Chakanyuka, uNkosazana Petronella Donozo olodaba olwalusemthethwandaba waphanga waguqula ingqondo wathi hatshi kadlwengulwanga, labanye abathi u-Angela Charakupa uNomsa Ruvaje, Charity Dlodlo, Losera Maruta. Umanyano we Women's Coalition ucele amapolisa lenhlanganiso ezivalisa eZimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption lezinye ukuthi zenze umsebenzi wazo wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Bacele njalo amalunga edale lePhalamende ukuba kube lendlela inkokheli kumabandla ezokholo kumele izilandele ukulondoloza ilungelo loluntu emabandleni ezokholo. Njalo bacele wonke owesifazane owadlwengulwa ngumagaya ukuba angesabi ukuveza okwenzakalayo ukuze athole usizo olwaneleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abahlali bakobulawayo bahlangene namuhla banquma ukuthi kufanele amakhansila aleli dolobho axotshwe kusalungiswa ingxabangxoza esaqhubeka lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotshe khona umabhalane omkhulu wali khansili umnumzana Christopher Dube emsebenzini. Umhlangano lo buqoqwe inhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association njalo bekunxuswe abahlali abadala bakobulawayo abagoqela abake basebenza kukhansili ama-aldermen omabhalane o-town clerk labo sibalukhulu baleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lo behola lomhlangano umnumzana Paul Themba Nyathi.
Okumqoka okunye izakhamizi zakobulawayo ama-ratepayers ukuthi bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna uBulawayo ohlanzekileyo, bafuna uBulawayo ohlonipha izifiso zabahlali bakobulawayo. Bathi bafuna ukutyela laba abalethiweyo ukuthi amakhansela la nxa engahloniphi izifiso zabantu kungangcono ashule.
Bebegcona yini ukukhethana ngemhlobo kumbe abanye okhansela abathile?
Into enkulu abayikhulumileyo yokuthi babona engazathi amasiko abo abawejayeleyo bona kobulawayo kasahlonitshwa. Bathi lokho kungadalwa yokuthi laba abanye abantu abakukhansele kathesi abawazi wona lawo masiko.
Kungenziwa njani njengoba sibona ukuthi abantu labana bavotele?
Bavotelwa sibili abantu bona bana, kodwa nxa kadulalele okunye okuphumileyo khona yokuthi ingxenye ngesikhathi esizayo nxa sokukhethwa abameli kakhulu kukhanseli baza ke bacabange kabili kathathu ngokuthi abameli labo kufanele bazele emaphathinini kumbe kufanele bazele kuzakhamizi. Yikho uzwile kube lenye proposal khona phana yokuthi ama-ratepayers association amabili la iBhura leBhupra kumele bake bahlangane babumbe imithetho yokuthi amakhansela kufanele akhethwe njani njalo kufanele kube ngabantu abanjani. Okunokumqoka okukhulunyiweyo yokuthi abantu bakobulawayo bona ngokwabo bazizwe beyanekile njalo begconiwe ngesehlakalo abasibona sisenzakala ehofisini ka-town clerk. Ukwenza izinto ngendlela engatshengisi ukuhlonipha ikakhulu kwehluleka ukuhlonipha nje uBulawayo njengoBulawayo owaziwa njengedolobha umhlaba wonke jikelezi elihloniphekayo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi obephethe isihlalo emhlanganweni wabahlali bakobulawayo sixoxela ekhona le kobulawayo. Abafundela ububalisi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda Namhlanje batshengisele bangena isitaladini betshaya itoyitoyi befuna ikolishi libaphe impahla zama-uniform abo abawabhatalela nyakenye kodwa kuze kube lalamhlanje belokhu bengakaphiwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abafundi laba bangene kule college ngompandula nakenye njalo bathi college ababhatalisa amadola emelika angamathuma ezithupha 60 US dollars ukuze bathole ama-uniform abalisa i-trapsuit isikhipha kanye lekepesi. Kodwa kuze kube lalamhlanje ikolleji yabhotabhota ngodaba lwezigqoko zabo kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolitshini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolitshi uDr. Mngweni Moyo besithi bafuna ukubhatalwa imali yabo. Sixoxe lomunye wabafundi uMkhululi Ndlovu obeke ukuthi sesiside esikhathi belinde impahla zabo njalo bebethenjiswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kule viki kodwa kwehlule.
Babesebethela nje ukuthi ama-tracksuit ma ulobhuti wakho kumbe isihlobo sakho esinye saqedayo cela kise i-tracksuit or ulizithengele i-tracksuit. So yikho thina sezesalo futhi sathi ngcono sizigoqo sibatshengise thina ukuthi kumbe siba-expose laphandle kwabanye abantu ukuthi abantu labo abasithinti kahle njengama-student. Iyo nje into esilede lapha kuloku.
Umqondisi weJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic ukhulumela abafundi bakhe wavuma umlando kodwa wathi ikolitshi alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayokuqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola lemelika. Iningi labafundi kuleli kolitshi lifunda nzima ngenxa yokuswelakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolitshi. Iningi labo lihlala emalokitshini lapho libhataliswa imali esiphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati obese Country Park edolobheni lakoBulawayo namuhla lapho avule ngokusemthethweni okuza kwakhiwa ama-ofisi azancedisa abahlali baleli dolobho ngenhlelo zokulwisana lezidakamizwa kanye lencwadi zokuzalwa ezokuhambisa lezifakaza ukufa. Abaphatheke kulumbuthano ngumeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mgoni, umsitheli umnumzana Clemens Masango labanye. Bonke bakhulume ngokuqakatheka kwendawo ezakwakhiwa ngesikhathi abasakhulayo ikakhulu abaphatheka kumavuzu party bebikwa besebenzisa imidakamiswa. Ukuza setshenziswa izakhiwo zesikhatshana kusakhiwa eziqinileyo ukuba ukuqhuba lezinhlelo. Imifanekiso esebulenjini ibonisa kule mota ezinkulu ezithwele ukudla lomnumzana Mohati ekwabela abagogekileyo. Uyabonakala njalo egida ingoma ethi kuthongwa kwaro eyomculi uJa Preza eyande ukuzwakala emhlanganweni yebandla lezanu PF. Ibandla lezanu PF lanqoba kule iwadi yeCountry Park emelwe ngumnumzana Kidwell Mujuru ekhansili. Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathi bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Amabutho lamapholisa abayiphiwa leyo mali ebithiwa ngeyokuphathisa kulinyanga kuphela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano wogatsha lwabesifazana oyenzelwe eHarare ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga usesizwa ngcono kwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane angawuvezanga. Live Talk namhlanje sixoxa ngamacala okudlwengula abesifazana awetheswa umfundisi Walter Magaya umkhokheli wesonto ye PhD. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Iran lilandule impiko ethi ibutho leMelika lawisa indizamtshina yalo engelamtshayeli e-drone. Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma useyazise ukuthi kusaye kuphenduka kudale elikucwayisisa ngokungathembeki ele-state catcher esithi indlela abuzwa ngayo ngeyokumhlukuluza nje ukuphela, ngakho kaseyi kuphenduka. Umbukiso womsebenzi wezokwemba walonyaka owenziwa kanye ngomnyaka othiwa Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo 2019 uphele namhlanje kobulawayo abembi abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngoba basebenze masinya ekubapheni ama-license. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Evula umhlangano walamuhla wezokwemba, umphathintambo wogatsha lwezokwemba, umnumzana Polite Kambamura uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende, njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 uloncindezelo kubembi abancane. Abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lomthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele unqome umbukiso lo ngesizwe imbono yakhe.
Umbukiso uhambe kuhle kakhulu, siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors. Loba ube kungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha bazabehlezi bebukisa.
Osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba.
Sisikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa sokubona kusenzakala. For instance indaba abathi i-cadastre system ukuthi sokulama-problems akhona, ukushuphana kwabantu, ubudlwangudlwangu egangeni, abantu sebelela ama-claim omunye ayebesithi la yindawo yakhe, omunye efike ethi yindawo yakhe.
Umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi.
Sikhangelele ukuthi makube lo mthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongu umthetho ubusulusi kakhulu. Engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumbe kumbhadala bebafuna ukudlala ngathi we don't know because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu. So uthi uyahamba le mapholiseni uthi uyaripota uyifind ukuthi amapholisa lawo futhi ayatshekisha futhi they take side yakhonoko kumbe they are being overpowered by the political side we don't.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqembu leZimbabwe elebhola lokuqaga elama-Gems linqotshiwe ngeleJamaica namhla kumidlalo yenkezo ye-Netball World Cup. Kolunye udaba lezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uBethemba Ndlovu uthi ulethemba elokuba abagadli beqembu lakhe bazenelisa ukulitshayela emambuleni kwelimpelaviki lapho lelo qembu elizavakashela khona elemanika dama. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lezi ndaba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lingena kwimidlalo yangempelaviki lihlezi endaweni ye-14 engalaneni yemiklomelo lile miklomelo li-16. Kodwa umsekeli kamqeqeshi waleli qembu uBethemba Ndlovu uthi yena belidlala kuhle kakhulu kwimidlalo edluleyo kodwa okusililayo yikuba abagadli belitshayele emambuleni. uMfokandlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba ekuvakatsheleni kwabo iqembu elingenelo nyaka kusigaba saphezulu elemanyika Diamonds ngensonto enkundleni yevengere amasango azavuleka.
Sidlala sharp, we play very well, maybe we let down by finishing it. Bajahe ukuthi sokumele nje before is ready. It was mouse eseboxini. As a striker, you are in charge of the situation. Anything else you are think that is a penalty.
Imidlalo yeviki yetshumi lanhlanu yona iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leshikenini elizadibana khona lelebulawayo Chiefs enkundleni yeluveve. Lo mdlalo ukhangelelwe ngabaningi abalandela amakhasi alawa maqembu awe-Twitter njengoba kuyinjayelo ukuxhophana lokunyonkolozana phakathi kwalawa maqembu omabili ekulenjini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Rentals lizadlala lelewange ngase-National Sports Stadium. Iqembu lezePC Caribe lizemukela ele-Triangle ngasenyamunga. Iqembu lenkezi Platinum Stars lizanqikelana lele-Black Rhinos ngase-Baobab. Kuthi iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kuyilo njalo eliphethe isicoco seligi ele-FC Platinum lizadlala lele-Chapungu ngasemandava. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu le-Dynamos lizadibana lele-Cape United ngase-Rufaro. Iqembu le-TL1 lizadlala lele-Mshwana Stars ngase-Luveve. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba e-Vitality Netball World Cup libhaxabulwe nge-47-77 ngele-Jamaica emdlalweni oqhutshwe namhla emini. Lo bekungumdlalo wokudinga ukuba yiwaphi amaqembu azaphutha imidlalo yalo nyaka ehlezi endaweni yesihlanu kusiya endaweni yethuba mnembili. Umncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele uzaqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu laseNgilandi elizadibana khona leqembu laseNew Zealand kusemifinali yakuqala. Kuthi kusemifinali yesibili iqembu leSouth Africa lizanqikelana lele-Australia. Amaqembu azaphumelela ngomgqibelo yiwo azadibana kufinali zokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngensonto. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanje.
Namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday uPastor Jeremiah uxoxa lomhlabeleli owaba lodumo ngengoma ethi True Love ubusincube yena oke wasevakatshela emsakazweni wethu wena lo Studio 7 kuyona le iviki.
Uhlelo lwethu lwanamhlanje uhlelo olezingoma sibe lethuba ke elihle inhlanhla yamaswazi yokuba lo mculi odumileyo eZimbabwe ubusincube asisebenze ke sonke siseZimbabwe sisemzakazweni oweZimbabwe khathesi sesilapha ke e-VOA. Ubusi wefethekelele lapha e-Voice of America evela e-Norway lapho asegxile khona ngokuqala ukuthi kuye lapha.
Yebo, ngokuqala.
Sube le ngoma ezithile eminyakeni yona le esehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususe-Norway?
Ngise-Norway sengile umadlala amabili ngilosiko enye yokugcina ngirekhode ngo-2016. Le ngirekhode
ngo-2018. Asalisele usiko igama langkhona livele ngaphi vele?
Igama leli ngiphongulithatha nje ngoba ngithe mina yime sekumele ngigcinise usiko ngoba yime sengikhulile. Usiko ngaluthiya mina usiko abalandelayo kabasoze bayakwazi ukuthi sivelaphi.
Asikhulume-ke engathi yeqakathekileyo i-track khona lapha yiphi yayo?
Thula Africa.
Thula Africa.
Yeah.
Kuyini okwakwenza ubhale uThula Africa?
uthula Africa bengikhangela situation nje ngikhangela jikelele iAfrica yonke mbona ukuthi sile bunotho obuningi but thina sikhanye ngani sithi abangabayanga mphinde ngikhangela ngithi ah nambone ngani omongameli bethu yebo bangazi ukuthi bakuhambise njani
elithulani maAfrica kungani ikhala ngemihlanje ikhala ngemihlanje Tulani maAfrica kungani likhala ngemihlanje yeah
Muyelo Tula Africa
yeah
Kona ke vele usuthuthele eNorway
yeah.
Lokhe usachaya ezindaweni zokulibazisa uZulu kumbe kuse kusokuzincane
eNorway ngiyachaya kodwa akangisachayi kakhulu indaweni ezokulibazisa sengichaya ngathi singaba ama festivals
Kasi ngingxoxo yethu kodwa ke amazwi ongawachiyela abalaleli inkuthazo bani
ya abantu kumele bathenga ama CDs asemthethweni manje kathesa ukuthi uzutshela umuntu ukuthi eyami lo phawu olunje ukuthi angathengi ingayisiyo bathatha konke kunjalo kodwa babone ngani nxa sithatha ama download ku Spotify lafuna ukuthi labo ama iTunes kungconywana nxa abantu beza download
sesibukela lapha ingxoxo yethu yalamhlanje kodwa sizalikhonsela ke lezinye ingoma eziphuma kudlaladeleli elibhalwe uSiko lithengeke umculo wakhe ku Spotify, iTunes la kwezinye indawo esemthethweni lalo iCD lona leli lalo liyatholakala kodwa ke lithenge osemthethweni
lo gabo sinqube umhlabelelo abalodumo ngengoma ethi True Love limuzwa ixoxa lapho kuhlelo lwethu Woza Friday singakehlukani kwesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abenhlanganiso ezilela amalungelo abesifazana bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikomishini yokuhlolisisa umfundisi Walter Magaya ngamacala aweteswayo okudlengula abesifazana Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene zanquma ukuthi amakhansela akoBulawayo kungcono axotshwe. Olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.